kuyasethusa kakhulu ukuthi abantu abasuka lana kwele South Africa labasuka eBotswana bebuye ekhaya yibo abanengi abatholakala belegciwane leCOVID-19. Kusikhathaza kakhulu ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi kulabantu abanengi abangafinyelelwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi abateste ukuthi balalo yini igciwane lelo. Esizawukhuluma le embassy yaseZimbabwe ngomvulo yikuthi kumele kube lendlela ukuthi abantu bengangena ebhasini baqale batestwe ukwenzela ukuthi kwaziwe ukuthi phakathi kwabantu abasebhasini bakhona abalalo leli gciwane. Ngoba nxa kuyikuthi abantu basuka ebhasini bangena ebhasini kungaziwa ukuthi balalo leli gciwane bahambe ngebhasi baze bayofika endaweni lekuthiwa yi-quarantine e-Bed Bridge. Kutsho ukuthi abantu ababatshayela ama-passport abo e-border basengozini othi labo bathole leli gciwane. Abantu nxa bebanjwe ngapho ukuthi bale gciwane le-COVID-19 awusamelanga bangene ebhasini, kumele bangene ngapha ezibhedlela zangapha kumbe bangene ku-quarantine ye-South Africa batestwe kuze kuphele leli gciwane yingkhona bezahamba. Yikho sikubona ngani kunganceda ukwehlisa ukuthi abantu abaningi babe layo leli gciwane.
Inhlanganiso yakho ithini ngalabo abasukayo bebaleka kuma-quarantine centers lesimo esikule indawo?
Lokho ngabe kusenziwa ukuthi isiphatho lapha bakhona kasilunganga kumbe akula kudla, ngabe kulezindaba kulezinto eziningi ezenza ukuthi babaleke. Yikho sithi uhulumeni kumele anike abantu ukudla abaphathe kahle labo abantu ababahlale ku-quarantine. Ngoba nxa umuntu eku-quarantine ezetholele ligciwana bese baleka ku-quarantine usesiyathelela bomndeni bakhe wakhe lalabo futhi adibana labo. Thina ke njengeZimbabwe community in South Africa kasikaze sibizwe nxa abantu behamba bengena emabhasini ukuthi sibe lenkulumo labo sibachazisele ukuthi uhamba njani.